Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 2 kunhlolanja 2018 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo masibeka umumo weZimbabwe awukhululekanga
umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele siphathamandla sakwelebhilitane esifike elizweni izolo wagcizelela isithembiso sakhe sokuthi uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo ngakolunye uhlangothi isiphathamandla sasebhilitane lesi sisole udlakela oluqhamuke eHarare izolo abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo emathebeleland basola uhulumende weZANU-PF besithi kafuni ukugcwalisa umbuso wezabelo i-devolution of power. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo mphathi ntambo wakwelebhilitane obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe aseAfrika unkosikazi Harriet Baldwin eHarare namuhla wamthembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo njalo ezasuthisa wonke umuntu. Ekhuluma ngemva komhlangano lo unkosikazi Baldwin uthe labo bakhangelele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngendlela eqondileyo kungeladlakela. Asizweni amazwi akhe akhitshwe isigodlo sebhilitane ngemva kwalomhlangano.
I've also managed to meet the new president, President Mnangagwa.
Nivele tuba lokuhlangana lomongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Wagcizelela ukuzimisela kwakhe ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngalokho, elebhilitane lamuhla linikeze inhlanganiso ezizimeleyo imali engange 5 million pounds ezaziphathisa ekusebenzeni lozulu kuyiwa kulolu khetho ukuze iningi eZimbabwe livikeleke kulolu khetho. Ngikhangelele ukusebenzelana kuhle lozulu weZimbabwe ekwakheni iZimbabwe elempumelelo.
Amazwi kankosikazi Harriet Baldwin ekhuluma lamhlanje obehumutsha ngosithandekile Mhlanga. Unkosikazi Baldwin usole ukutshaywa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe izolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi udlakela lwayizolo lolu luveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo kalusoze lube ngolukhululekileyo.
Ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeka umumo weZimbabwe awukhululekanga kuyatshaywana uJoyce Mjuru bacishe bambulala ngamathe bembulalele ukuthi yindaba ekhankasa ebonana lomgabe ekhukhumeza ibandla lakhe. Nxa umumo wokukhankasela ukhetho ungakhululekanga ukhetho lungeke lukhululeke. Ngakho izithembiso zikababa Mnangagwa zingafanana lezithembiso zomuntu olimenemene ongathembekanga kumbe nje othembisa into eyize ngoba umumo kumele ukuthi ngayiwo shoyo ukuthi ukhetho luzakhululeka.
Ukhuluma ngokutshaywa kukankosikazi Mjuru labasekeli bakhe izolo, unkosikazi Baldwin ukusolile kakhulu lokhu wathi elebhilitane lifuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Kukhona yini abangakwenza abebhilitane ngaphandle nje kokwethula amazwi anjalo ngaphandle kokukhuluma nje?
Abebhilitane babekhona abantu bebulawa ngegugurawundi njalo babelokhu besenza zona ezizithembiso sokuthi sibhekile siyabona. Ithemba lesifiso sethu ngesokuthi ngalesi sikhathi kumele baphakamele phezulu balumise uhlupho lungakaveli ngoba layo igugurawundi yaqala kanje kubonakaliswa izenzo ezincane kutshaywa abantu lapana kulinywa zabantu lapana kwacina kubhubhiswa umphakathi wonke ngakho ababhilitani labemelika labo bonke beyurophu amazwe lawe alamandla avela entshonalanga kumele ukuthi kathi sibambe ngenyawo ezimbili bathi ozashaya omunye ozalimaza omunye ozabulala omunye sizamenza njengoSaddam sizamenza njengobani sizamenza njengobani ngoba izikliwi lezi eziphethe umbuso eziphila ngokunathi igazi labantu zibulala abantu zibagqibela emangcwabeni angajoniyo ziyaqhubeka ngento eziyaziyo ngoba umcabango kaziwazi zazokubulala kuphela ngakho abebritani labanye abamamazwe aphezulu kumele basukume bethu ozakwenza lokhu sizamfaka ejele sizomquma sizomenza lokhu ukwenzela ukuthi kume ukuganga lokho okwenzakalayo phakathi kwelizwe lasezimbabwe
imali efika ku 5 million pounds le ephiwe inhlanganiso ezizimeleyo ibhilitani lamhlanje ubona iphathisa na ekwenqabeleni udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu kuyiwa kukhetho
ukufunekayo ukuthi umphakathi losapho lwaseZimbabwe luphiwe imvumo yokuthi ngaphambi kokhetho lolu bafundiswe baphiwe ulwazi lonke abaludingayo ngokhetho kathesa abantu baphonga ukuthi ubaba uMnangagwa uthethe kubaba uMgabe wasokuswa nguye president bathi ulwazi lufikiswa ngebantwini ukuthi kwenzakale ikhulu kulabantu abathethe umbuso ngodlame kodwa kufakwa kumaphephandaba kufakwe la kuma radio ukuthi umbuso nje usukile kubaba uMgabe waqhutshwe uMnangagwa kodwa igama eliqondileyo lokuthi kwenzakeleni ukuthi ikhulu umbuso uthethwe ngodlame langesikhathi
umnumzana Dini Zulu macaphulana ucubungula ezombuso welizwe abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye labelihlanganiso ezizimeleyo emathebeleland sebesole kakhulu uhulumende besithi ukhanya engafuni ukuvumela ukuzibusa kwezabelo i-devolution of power lanxa isisekelo sombuso sicacile kulokhu kubika intatheli zindaba yethu ubathabile masuku
Bekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe kobulawayo izolo abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo laba bavumelane ukuthi ngempela uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa akalaso isifiso sokuvumela izabelo ukuthi zizibuse Umkhokheli webandla eliphikisayo eleAnsa umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi lokhu akumangalisi ngoba umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ephumele egcekeni nyakenye ephikisa i-devolution esithi kudingeka imali eningi kakhulu ukuthi ifezwe
into yokuqala esizathu sokuthi sithi thina i-devolution ivele kayiso ziphumelele yinto ekhulunywa yilabo abasemandleni kathesi umbuso welizwe bakutsho nje nxa sikhuluma uChinamasa ukuthi sokubeka sobala engaqalisi ukuthi bazayesula ku-constitution into yokuqala abafuna ukuyenza so lokho kusithengisa ukuthi bavele balezizathu zokwesaba ukuthi ngaba khona devolution izabathathela amandla esiyezabelweni njengoba gaba kufuni lokho bonke abantu abangontando kayiphikisa abanyeke baphila nge-devolution so sikhale nje ukuthi bavele bazayesula nxa bengeyesulanga ku-constitution bazasithulela njengalokho kade vele bethule since 2013 and so ukuthula kwabo vele kusobala ukuthi bavele kabayifuni ngenxa yokuthi izinto ezihlupa abantu emathebeleni le-Midlands kakhulu zivangwa yikuswelakala kwamandla ezabelweni
umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party umnumzana Sam Siphepha Nkomo yena uthe ngamanga akhulunywa nguChinamasa unkomo uthi iqiniso yokuthi izicukuthwane zezanu-PF kazifuni izabelo zizibuse ngoba lokhu kuzaphambanisa ukuhuquluza lokutshontsha inotho yelizwe umqoqi wenhlelo ze Public Policy Research Institute of Zimbabwe umnumzana Sidumo Bebe yena uthela nxa uZulu eke wabalethemba lokuthi into zizaguquka kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni kukhanya kungela tshintsho oluba khona
ngesikhathi amabutho ethatha ipower from uRobert Mugabe abantu babethabile ukuthi ngokuhamba kukaMugabe ukuthi into eziningi zizatshintsha kodwa ke akusabangi njalo ngoba uEmerson uqhubekela phambili ngombuso lo obusenziwa nguRobert Mugabe nanga ukuthi tshintsha ama ministers akhe wabuya wa appoint again ama provincial ministers okuyukuthi ube violate iconstitution yase Zimbabwe ube kufanele ukuthi ngabe kutshintsha ubeza constitute ama provincial governments kungakho ke akutshintshanga lutho lokho kuqhutshekelwa phambili kuncindezelwa ama provinces ikakhulu iMatabeleland iMikenzi omaSwingo labo Mtare iManicaland
Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomunye ophe imbono yakhe ngalolu daba.
I-devolution okwenza sikholwe ukuthi si-under threat ukuthi okuthiwa nguChinamasa kuyabe kuyikuthi umuntu ozwisisa indlela izane e-operator ngayo. UChinamasa into azikhuluma yize zicatshangwa izane. Kungaba yikuthi abanye bazame ukuba ukumbambata kodwa uChinamasa uzakufaka ngendlela bethe bevaleleni bakutsho ngayo. So kuqakathekile ukuthi njengoba sibona ukuthi kulokhu kwasukela ngo-2013 akulanto esiyenziwe in the implementation and akulanto etshengisa ukuthi bazayenza and sebekhuluma ngokufuna ukuyikhipha. Siqalise ukuthi sikhampenele ukuthi ngeke kwenzakale. So it's under threat ngoba kukhulunywa ngumuntu osebandleni elibusayo njalo ephethe isihlalo esikhulu ebandleni lelo.
Isisekelo sombuso esitsha esiqale ukusebenza ngo-2013 sikubeka sobala ukuthi izabelo zelizwe kumele zizibuse ngokugcweleyo okuyinto esekelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zenkayi ezingelancwadi zokuzalwa kanye lezithupha zithi zilokhu zibhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezivimbela ukuthi zithole lezincwadi njalo zenelise ukubhalisela ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe-voter registration exercise. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota selokhu uhlelo lolu lwasungulwayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa iZEC ithi inani lababhalise esigabeni zeMathebeleland kanye ledolobheni lakoBulawayo liphansi kakhulu nxa liqathaniswa lelakwezinye izigaba zelizwe. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakala enkayi sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT kuleso sigaba unkosika uKhansila Sicelo Mpofu ongumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council.
First round lana yokuqala kungakangezelele ukuthi kuregister abantu abangenazithupha especially abatshalayo nabantu abadala izizathu ezijini ukubhalisa babehluleke ukuthi baregister. Then kwazobuyana basezungezeleka kwasekwamalanga awu-1-1 nestation kwaba yi-one day eGwiti primary school kwaba yi-one day eGuwe primary school. But engakudiscovera sekuseGuwe ngaleto silasibhike ngikhona ngathola ngisho ukuthi abatsha laba babethethe izithupha nabantu abadala izithupha lezi kwakumele zibuyiswe ngapha eGuwe primary kungakafikile ngalo ukuthi kuzoregister. But lazi zafikile ngalakhona ukuthi kuregister izithupha zingekho so ngabantu abacina bangakaregister. But-ke esesihlanga kho ukuthi abantu bafuna ukuthi bayiregister sokukhathaza ukuthi lapho sokumele bayiregister khona sokusesenta enkayisenta lapho sokuhanje khona kube le ndleko ezithize.
Uhlupho lolu-ke olwezithupha ukhanya lokho luqhubekela phambili yini kumbe kulolunye usizo abalutholayo ukuthi bazuza abantu amaphepha la?
Abantu babethethe izithupha. Izithupha zakhona kumele zaprocesswa eNkayi district kumele ziphenduke zibuye ukuthi iprogramu yangasibuya ekungezelela ificane izithupha lezo zikhona yikho lapho kube lohlupho khona lakho ukuthi sikhaveke ku-one station ngapha eGwija zange kuthole eGwija kulabo angahlangana khona emajaha labo bahlangana lohlupho nje ukuthi abantu bebebuya besithi bafuna ukuzoregister izithupha zakuthi bazazithola kwabo zatholaasazingekho.
Ikhona indlela yokulungisa lolu hlupho?
Angirezethi ngifuna uhamba ngiyebonana nayo udisipesistra ngimtshele ngendaba yangikhona but iprovinsi kunakuthi abantu abanakazothiwa ukhanya kumele sibakhuthaze ukuthi bahambe bayiregister ngapha i-district. Kutho kulendleko ngoba from eGuwe usiya eNkayi $3 singiten kuthi $6. Omunye umuntu ungasemtshelanga lokhu ukuthi ungangcono uyebhalisa ku-district ethi ngiweste imali yami yona imali ihlupha kangaka angcono nto engiyekele.
Inani-ke elabantu ababhalisayo bakhanya babuya yini kuzobhalisa abantu kumbe lokhu indwendwe zezincane njengalokhu esikuzwa edolobheni lakwaBulawayo?
Ngizincane ngoba ngiyananzela ukuthi sekunabanye abangakwanisi inyaka ukuthi baregister. Akade sebebuya bazofuna ukuthi baregister bagcine sebephendula. Bababezele kufanele baregister bahle baregister i-first ma-phases lana kuqala. But engikwazi ukuthi abazange baphele bonke. Abanye bakushiyele basezindawo ekudingeni izimali ekuteketeni lapha. Sokuthi umuntu athole imali yokuthi abe ezoregister nga kuba nzima. Abanye bakhona ngibona bacine bebanjwa yilona lolu hlelo lokuyogcina.
Ukansila Sicelo Mpofu ngumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council sixoxela ekhona le eNkayi. Kuhlelo lwe-Livetalk lamhlanje sixoxa ngodlakela lwezombusazwe kulandela ukubhaxabulwa kakubi kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukahulumende wakwele Kenya lebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Raila Odinga kuyaqhubeka kulandela ukuzifungisa kuka Odinga ngolwesibili esithi usenguye umongameli welizwe. Elemelika selethule imigoqo evimba amankampana kulelo lizwe ukuthengisela amacele alwisanayo izikhali kwele South Sudan. Inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa zithi zifuna uhulumende acacise obala ukuthi uhlelo olusungulwe ngamaviyo ezomvikela olokuzingela isigebenga ole Operation Fiela kalusoze luqhubeke lubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Abakumanya amazwe abangenela umhlangano eJohannesburg bathi bafuna uhulumende abachazele ngokusobala ukuthi kungangani uhlelo lweOperation Fiela lungasazingeli izigebenga kodwa seludinga abakumanya amazwe abangela mvumo yokubaselizweni. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela abakumanya amazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Mark Bafu uthi okubakhathazayo ukuthi selokhu lwaqalayo lolhlelo lugxile endaweni ezilabaningi abavela kwamanye amazwe kanti kubotshwa kakhulu abangela mvumo yokuhlala kwele South Africa.
We are requesting to meet the Minister of Police.
Siphakathi kwemizamo yokubonana lomphathintambo ugatsha lwezamapholisa, umsekeli kamongameli welizwe kanye lomphathintambo ugatsha lwendaba zasekhaya ngoba lolu luhlelo lwezwe lonke. Akufanelanga basebenzise lolu hlelo ukucwasa abanye abantu.
Ngenyanga epheleleyo uhulumende wethule Operation Fiela isibili ehlanganisa amaviyo wonke ezomvikela ekulwiseni ubugebenga. Kodwa iningi laba kwamanye amazwe bakhala ngokuthi abezomvikela laba nxa befika ezitezi abahlala kuzo bawisa izivalo babavuse phakathi kwamabili bese kubotshwa labo abangelancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi loba nje besekela ngokugcweleyo lohlelo kabathokoze ngokuthi injongo zalo zikhanya zingalunganga.
Sizama ukuthi sizwisise indaba leyo kubotshwa kwabantu ethiwa i-Operation Fiela ekhangelele ukuthi ngoba thina-ke siyasekela i-Operation Fiela kodwa singakusekeliwe ukuthi kube sekubotshwa abantu abayinazincwadi zokuhlala la ngoba ukusekela kwethu lathi singama-victims awe-crime.
Kulomhlangano abakwamanye amazwe laba abe besemhlanganweni lo oqoqwe i-African Diaspora Forum bebebizela umeya wedolobho leJohannesburg njengoba kunguye obedumile ngodaba lokuthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba kwele South Africa ababuyele kubo. Kodwa ke iofisi kameya ikulandule lokho isithi kayisiyo ngxenye yalohlelo. Inhlanganiso zabakwamanye amazwe zithi akufuzanga kuzingelwe lokubotshwa wonke umuntu ongela mvumo yokuba selizweni ngongekho emthethweni. Bathi abanye balaba bantu kungenxa yephutha logatsha lwendaba zasekhaya olwehluleka ukubapha lezi ncwadi. Ngakolunye uhlangothi kulabathi abanye ababotshwayo yiziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezombusazwe okokuthi bangaphindiselwa emuva kufaka impilo zabo engozini. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lechikenini linqobe elezanakho elaseZambia ngethuka 1 emdlalweni wokuzwana amandla odlalelwe eluveve kobulawayo namuhla. UJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu lezanakho yilo liqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala njalo elitshayela emambuleni nguCharles Sulu yena ohlohle ngemva kwemizuzu elitshumilane. Igoli lelilize ngemva kokuba iqembu lechikenini lidlalise amathuba amahle amabili lapho abadlali balo ababalisa uInnocent Mucheneka loObedia Tarumbwa abehluleke khona ukulitshayela emambuleni. Iqembu lezethekeli liqale ukuzenzela santando ngemva kokuhlohla kodwa kuthe ngemva kwekhefu abafana bechikenini baphenduke bengasadlanga nkotshana bathola amagoli amabili. UClemence Matau hlese kudlalwe imizuzu engamachuma isithupha kwathi uOprel Chirinda ulichayele emambuleni ngemva kwemizuzu engamachuma isikhombisa lathoba mnembili. Umsekelo omkhulu weqembu lechicken inuma Cloud Moyo ujabule kakhulu ngendlela iqembu leli elidlale ngayo njalo uthi lakho ukuchayezwayo lonyaka.
Hayi ke mithi mnandi kakhulu espressa singarahle ibhora mbona amateam amaningi aza kufa kunaphela uvele.
Iqembu lechicken inibelisebenzisa lomdlalo ukulungiselela ukuqala kwemidlalo yeCastle Premier Soccer igyalonyaka elezanakho lona belilungiselela ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ngemva kokuba liphushe imidlalo yeligi lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo khonale kwele Zambia. Lo bekungumdlalo wesithathu iqembu lezivakatshi leli eseliwudlale selokhu livakatshele kwele Zimbabwe njengoba lidibane lele FC Platinum lanqoba ngefokanya laphinda njalo ladlala lele Ferroviario elaseMozambique lapho elinqobe khona ngefoka 1. Limidlalo iqhutshelwe enkundleni yemandaba ensukwini ezedlule. Leyo ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba lo Otis Ngwabi yena ocula umdumo we Afro Pop Soul ekwele South Africa.
Abanengi abadabuka emathebelelendi bawela ingulukudela besiyafuna impilo entsha eSouth Africa. Ngoba ke iningi labo lisithi umculo wabo awunanzwa eZimbabwe. U-Otis Ngwabi ungomunye wabaculi beZimbabwe osehlala eGoli njalo kulapha acindezela khona ingoma zakhe. Pho wena ke uqale nini ukucula?
Ngiqale ukucula ngo-year 2000 and umculo wami ubizwa kuthiwa yi-Afro Pop and Soul Music.
Ingoma zakho zizokala zipholile kamnandi. Unamadlala nje amangaki njalo ngoba umkela njani umculo wakho?
Ngilama album amabili, eyokuqala ibizwa kuthiwa Inkondlo Zothando, esibili ibizwa kuthiwa Zulu Zulu. Abantu bawuthakazelela kakhulu umculo wami, bawuthanda and basafuna nokuthi ngiwenze ngiqhubeke ngiye phambili.
Sikuhlelo Friday. Silomculi we Afro Pop Soul Music or Otis Ngwabi. Siphethe ingoma zakhe ezipholileyo ezithoba inhliziyo. Yena usebenza nobani kumdumo mnandi kanje.
Uyidlala dela mi lesithathu ngisebenze nobani lemoyo owe record label ebizwa kuthiwa Niche Elements. Ngathi ngafushane abantu abangenisa emculweni babu Khonti Mhlanga, uBabongile Sikhonjwa, uBethi Nyathi, kunye nawe budi wami Ezra Chisa Spanda, you contributed a lot in my career.
Othi Singwabi uyazibhalela ingoma zakhe njalo uthi ngeke aphume kuzingoma zakhe ezipholileyo ngoba yizwe ezihambelana le voice yakhe. Pho ikusasa yakho ibona njani Ngwabi njengoba kuzinyana ukuthi abantu bathenge ingoma lezi?
Ikusasa lami lokukhanya because sazoyenza more projects, more albums and sazokollaborate namanye ama-artists amakhulu. Balandeli bami nabalaleli ngithi please keep on supporting me. Ngiyabonga i-support yenu eninginikeze yona all these years. Ngiyabonga kakhulu.
Pela umfana kaNgwabi eMzansi uthi kayindawo njalo ukucula kusegazini lakhe kakufaniseni besiphethele yena othi Zingwabi ngomdumo wakhe olohlonzi ecula ingoma ezithobekileyo ezithandwa ngamantombazana yekela sithi molo molo ntombi akusimina lo ngitsho njalo ingoma kaothi Zingwabi besikuhlelo uza Uza, Uza Friday. You better play a figure Nandi. I come to me as a Jesus band.
Singwabi ube hlabela ke kamnandi lapho ekuhlelo Woza Friday ihamba lejaheli dala uEzra Chisa Spanda. Siyabonga Chisa ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele isiphathamandla sakwelebhilithane wacizelela isithembiso sakhe sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi cha azikukholwa lokhu. abezombusazwe labenhlanganiso esizimeleyo emathebeleland basola uhulumende wezanu-PF ngokuvimba ukuzibusa kwezabelo i-devolution. Iqembu leChicken Inn linqobele Zanaco elaseZambia nge-2-1 emdlalweni wokuzwana amandla. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungami Linko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.